sinyathelo njengoba libone umongameli izolo bekhuluma umongameli wethu we-DCA uMnumzana Moses Tsvangirai esikathi soze siye kuma-elections ngaphandle kokuthi khona balungisise indaba ye-constitution esayibhala sonke savumelana abantu bezimbabwe uyabona ukuthi khona abasoze bawulungisise umhlaba lowo ngaphandle kokuthi khona abantu bakhethe uhulumende abamfunayo
ibandla le-ZANU PF lithi lisalungisisa umnotho
akula into abazayilungisa basukisela besenza njengakhonokho since 1980 kathesi laloko bekhulumayo besazalungisisa umnotho abasoze bawulungisise as long as betshontsha ama-elections ngendlela abatshontsha ngayo ozima sethu lokhuyana kufana nokubhalile ubhalele intombi incwadi uyitshela ukuthi khona mina nxa ungafa siyafa sonke sesiyongena egodini kodwa besehlile awusoze kungeni yikho abantu ezanu pebona athi siyiziphukuphuku babhala into nje ezinengenenge ezokuwumana behlezi emahofisini practically bengakwanisa lokukwenza kathe sibayavalisa amakampani ezikhuluma nge-51% ngapho bakhuluma nge-job creation bahambe bethetha ikampani yabihle iimploye abantu khuluma ngamakampani anjabo-caps holdings kathesi asefile amakampani alungisisa imithi akuqala kathe amakampani echiywa ngabanikazi izihambela kuhle sithi lo grace wakukhuluma ithi khona liyathwanaa la maphepha likhuluma into ezingasebenziyo bayakubona akusebenzi abanye nabo abethu labo bethona betshaya ingungu besithi kuthiwa khona bamkhambe ikrimora bazalungisa into akula krimora ezalungisile utho lapha into zonke sezisile into esayilungisa ye-GNU leyana yonke sibuyele emva
umumo unjani sikhuluma nje eHarare
sisi wami ngingakutshela ukuthi khona ungahamba kumbe duze kwe-town house uye ku-Fort uye ngaphi umuntu wonke izevenda kathesi izimota ziyaphaka etawuni abantu bethengisa ihembe zigcwele phezulu kwezimota abantwana bayaqeda isikolo bayetshela estritini kuyathengisa amajuice kade imbambayila konke vele sokuphonga ukuthengisa ilize lonke uzokuya kobulawayo uziye kochinoyi olova oloko kuyalithengisa ukuthi kona ngaseye hulumende wabantu uhulumende yena wemali yakhe yena ngokwakhe tshontshe ehambe ithi sesithethe ikampani leyi bayitshontshe bayithengise bathi hambe bayavalisa leyi bayithengise kade seyawumana seyavula ama-indastri kobulawayo ngale liyavula kade yenzeni liyavula nani kona apha liyehluleka kuphela amakampani wonke agcwale amagundwane akula nto abayilungisisa abantu bezampiefu athi azidubekeli abantu oke sengabavenda nani nginje so ngingathola okunye okuthengisayo ihambele estritini ngiyathenga ngithengise lo munye layakuthathe kokuyabe mthengisele khona ayithengisela lyana kwini khonoko abantu bezimbabwe yabacela ngomusa kankulunkulu ukuthi balimuke baphaphame into zokuvota lezi yabathiyane nazo kuvota abantu bangu-5 10 yikho kuzathengisa uhulumende ukuthi khona abantu vele ngabasafuni.